mbele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mpalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ayitsho ukuthi useqoshi umsebenzi, kodwa itsho ukuthi bamthole elecala, and then now sizoya kusenethi, isenethi yesizodecida ukuthi bayamkhomvikta yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Amalunga edalele House of Representatives ngapha kwelemelika avote avumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho we-impeachment.
President Thabo Mbeki uphendukile izolo ngo-8 o'clock ebusuku ukuzohlangana no-President Jamil. Kukhulunywa ngezinto ezisuphayo elizweni njengoba naye etshile ukuthi bebebonisana ngodubo lweZimbabwe lokuthi kungenziwa njalo ukuthi kulungisiswe udaba lokhetho olwahluphayo.
Owayengumongameli wele-South Africa uMnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele ukuyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Kuhlandla lesine lokuchamalala kwamadamu lamhlanje sisezansi emandebeleni sikhangela idamu legungwe eGwanda South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga edale leHouse of Representatives lakwelemelika avote evumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho othiwa yi-impeachment. Ubufakazi obethulwe edaleleli buveza ukuba akwenzayo ukumisa uncedo olwaluqondiswe ukuya e-Ukraine andubana kucutshungulwe indodana kaMnumzana Joe Biden. UBiden ukhangelelwe ukuncintisana loTrump kukhetho lomnyaka ozayo. Amalunga phose wonke akubandla lamaDemocrats edalele House of Representatives avotele ukuthi uTrump ayethoniswa edalele Senate. Abebandla lamaRepublicans labo bavotele ukuthi angayithoniswa. Unkosikazi Nancy Pelosi oyisikhulumeli sedale uthi bazaphanyeka udaba lolu edalele Senate sebesuthisekile ukuthi icala likaTrump lizathoniswa ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo mnumzana Dan Moyo ingcwethe ecubungula ezombusazwe ezimele.
Ayitsho ukuthi useqothi umsebenzi, kodwa itsho ukuthi bamthole elecala, and then now sizoya kusenethi, isenethi yesizodecida ukuthi bayamkhomvikta yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Siyabona ke unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ama-Democrats ukube ke sibili kwacaca ukuthi kabasoze bahambise lokho okuthiwa ngama-articles of impeachment kudale le-senate kungakacaci ukuthi bathonisa njani icala leli. Kujoni khonokho
wenzela ukuthi aplane kahle ukuthi ama-managers azowathumela ukuthi bayodefenda ama-articles lawa abawenzileyo. Kuzodefenda ngokuthi imithetho ezofakwa yi-senate ngendaba zokuthi kuzoba lama-witness yini lento ezinjalo le-cross examination. So wenzela ukuthi abe sure ukuthi abantu abathumela kwi-senate ba-qualified ukuthi bayenza lowo msebenzi. So uthi ma i-senate ingakasho ukuthi ama-rules ami kanjani ukuthi i-trial le izokhondaktwa ngaluphi uhlobo, kunzima ukuthi yena esayitini lakhe akwazi ukuthi akhethe ama-managers azoya-represent i-house.
Ye, nxa sisikhangele ubona ngani senate kuzahamba njani?
Ngendlela okuhambe ngakhona ku-House yama-representatives sibona kuzoba lodubo olukhulu kakhulu kwi-senate, ngoba i-senate i-majority ngama-Republicans. So ama-Democrats ayi-47 kwi-senate, ama-Republican I think ayi-55, and kufunakala i-2/3 majority ukuthi i-vote iphumelele. So ama-Democrats azobe ezonida ama-senator angu-20 ama-Republican ukuthi avote labo. So
singakhangela the way ama-Republicans avote ngayo kwi-House, asibone ukuthi ama-Democrats angawathola ama-Republican awu-20 ukuthi bakhiphe u-Trump emsebenzini.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe ezimele, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha eVirginia kwele Melika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Owayengumongameli wakwele South Africa mnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele ukuyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa okwesibili izolo ngemva kokuhlangana laye ngolwesibili. Umbeki uhlangane lenye njalo inkokheli yezombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye kuyonale iviki. Ukuze sizwe okunengi ngali mhlangano, sixoxe lesikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Yeah, kusegcekeni ke uPresident Thabo Mbeki uphendukile izolo ngo-8 o'clock ebusuku ukuzohlangana ukuzohlangana lo President Chamisa.
Kahle kahle kade ikhuluma ngani?
Bekukhulunywa ngezinto ezisuphayo elizweni njengoba laye chila ukuthi bebebonisana ngodubo lweZimbabwe lokuthi kungenziwa njani ukuthi kulungiswe udaba lokhetho olwahluphayo. Yize lezi injongo kaPresident Chamisa beyikuthi amazise ukuthi nxa kunguye kusukele ehle uhlangothi lwakhe udubobele ukhona olukhona elizweni lokuthi ukhetho kaluhambanga ngendlela eqondileyo, impumela kayivunywa umuntu wonke, njalo akula kwazi ukuthi kwahamba njani njengoba izinto zazisaliwe ukuthi zenziwe izeg le-constitutional court nayehluleka. Ngalolo daba kufaneke ukuthi kukhulunywe ngalokho, nokuthi kukhulunywe ngokuthi kathi kwenziwa njani ukuthi kungabi nolunye ukhetho kwele Zimbabwe oluzaletha ukungazwanani kumbe oluzabe lungelampumela eqondileyo.
Injongo kaMbeki ingaba ingeyokuthi kwenziwe uhulumende womanyano na?
Kungaba kuyiyo leyo mhlawumbe. Okukhona ukuthi uPresident Nelson Chamisa yena njengoba vele watsho lasemphakathini akakhangelela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano, ukhangelela ukuthi kulungiswe singakuthi isisekelo sombuso, i-constitutional order eqondisa indlela embi okwenziwa ngayo indaba zokhetho, indaba zokuntshontshwa kwezimali kuhulumende, lezi ndaba zokubulawa kwabantu ngesikhathi sokhetho kumbe abantu betshengise. UPresident Chamisa ufuna ulungise lezo ndaba. Yize ziqakathekileyo kuye, nxa kuyikuthi kulungisa kwalezi ndaba kudinga ukuthi kube le transitional mechanism. UPresident Chamisa uthi hayi, i-transitional mechanism singakhuluma ngayo, okwaba yikuthi kuyabe kuvulwe nje isikhatshanyana esithize esokuthi kulungise leyo mthetho, kulungise lezi ndawo zesisekelo sombuzo ezingaqondanga.
Kuliqiniso na ukuthi umnumzana Mbeki uthi umnumzana Chamisa kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho?
Hayi, ngamanga amakhulu aphuma kuhlangothi lwezanu-PF bezama nje ukuthi thi baspine izinto kukhanye ngani bahlakaniphile, njalo siyazi thina ukuthi.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhongane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama,
idamu elikhulu kwakuyisiwale. Thina sinedamu elisethezi,
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Kuhlandla lesine lokutshabalala kwamadamu lamhlanje sisezansi yemaNdebele nedamu leGungwe eGwanda South. Leli damu selileminyaka emithathu ladilika lachiya izakhamizi lezifuyo zibhekane lodubo lwamanzi. izakhamizi zithi zifele yizifuyo eziningi lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Idamu leGungwe ngelinye lamadamu adilike ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuchitheka kwezulu lesiphepho u-cyclone Dineo, kodwa lalamhlanje lilokhu lingakalungiswa. Idamu leli belisiza njalo izakhamizi lezifuyo zezigaba ezifana lePelele, eMalitlowe, eMakokwe, eseMbuka kanye leNtswangu. Izakhamizi zeGungwe zithi zingagcina zithutha ngenxa yodubo lwamanzi. Esinye salezi zakhamizi uMnumzana Adumelang Ncube Jili uthi ukungalungiswa kwaleli damu sekudale indlala ngoba iningi beliphila ngokulima imbhida.
Kasisalimi lo mbhida ngoba izigojo zethu kazitshonanga kakhulu, amanzi ziyathola edamu, so sesiswela isitshebo. Ukunandisa inkomo sigotshoza siyadinwa. Besicele ukuthi urhulumente asincedise ukuthi idamu leli lilungise kuhle, ngoba abantu sebehlupheka ngendaba yokuthi idamu leli kalilamanzi.
Amazwi kaJili asekelwe nguMnumzana Tsepangnare, esinye njalo isakhamuzi seGungwe. Yena othi ukungalungiswa kwedamu leli kuzadala ukuthi izakhamizi zakule ndawo ziphephele kwezinye indawo ezilamanzi.
Kulezi ngadi nxa ukhuluma izingadi ziyafika maybe ku-6-7 iy'ngadi lezi zonke imigodi yakhona ayisasebenzi.
Abantu bonke laba sebelama la ngenxa yedamu leli, and idamu leli yilidamu elinatha izifuyo. Mina nxa ngikhayele idamu leli ngikhayele ukuthi liyilo ini impilo esigaba sebulamba. Okuthi nxa ngikhangele kungela manzi kusho ukuthi ubulamba vela yiphi. Sikhangele ukuthi vele maybe iminyaka ezayo ivele kusho ukuthi indawo le vele yona ngokwayo yagcina singamanxiwa ngenxa yokuthi khona abantu bazabalika behlala lapho kula masiko.
U-Alderman Johnson Atulang Dube wayeyisakhamuzi seMalitlowe njalo bengukhansila weGungwe ngesikhathi leli damu lidubuka uthi uzamile ukuthi lilungiswe ngesikhathi esembusweni kodwa kwehlula.
Njalo sabuthenjiswa lami sengukhansila ngaphinda ngaba ngu-chairman iminyaka emine ngikhuluma ngalo, akula nto esiyenzekele uhulumende, akula nto aseyenzile ngedamu leli. Uthela samtshela ke thethi imtshela ukuthina uhulumende abantu babaza kufa isikhulu sekayisa ukufa kathethi kuyalandela thina abantu ngenxa yokuthi indlala yabo izolisiphandle ngenxa yokuthi yonke into ephila ngenxa yamanzi, umuntu ngamanzi, isifuyo ngamanzi, konke ngamanzi, akula kusela mpilo.
Ukhansila weGungwe ophetheyo kwamanje uMnumzana Bhoketiso Linani uthi la eselahlekelwe lithemba lokuthi leli damu lizafa lalungiswa ngoba iy'ndleko zokulilungisa zikhuphuka ngokusa kwamalanga.
Intengo cost yayifakiwe yayi-$195,000. So kwakathesi ngesimo esikhona lokugebheka seligebheke ngayo embundwini angiboni kuseneliseka ukuthi lingalunga masinyane.
Ngaphandle kweGungwe kwamanye amadamu akhukhulela izulu likacyclone Dineo emangweni weGwanda ngo-2017 agoqele lembizo lelemapate. Wonke lawa madamu akakalungiswa. Kodwa usaphethe isihlalo sikasikomithi weGwanda uMnumzana Judge Dube uthi akhona amanyathelo asebewathethe ukuze izakhamizi zithole amanzi.
Into ekhona yokuthi amadamu lawalanga nje ngokuningi lokhu engaka lungiswa nezimo esasithela ithalenzo ngayo.
Izulu linile ngeviki edlulileyo njalo amanzi abemele angena edamu leGungwe adlulele ethuli. Izansi emaNdebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke izigaba zelizwe ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka. Kulokhu vumelane ukuthini kumele kuqakathekiswe inhlelo zamanzi kulumango kuvuselelwa amadamu njalo kugejwa amanye amatha azabamba amanzi okwesikhathi eside. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezingama-$205 million $205 million kuluhlu lwendleko kahulumende lwebhajethi yomnyaka ozayo ezasetshenziswa kwinhlelo zokulungisa amadamu elizweni lonke jikelele. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabantu beGwanda South ngothi kambe imali izafinyelela nayo eGungwe ukuze leli damu lolo lilungiswe. Kusasa sizaphetha udaba lwesimo samadamu lolu ngokukhangela amanye njalo amadamu emangweni weGwanda nakwezinye indawo zemathebeleleni South. Ngimele iStudio 7 ngiseGungwe eGwanda, yimu Albert Ncube.
Ku
Uhlelo lwe Life Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngesimo sokuziphilisa eZimbabwe kanye lesinqumo esithethwe lidalele House of Representatives kwele Melika esithumo ngameli Trump ulecala lokungethembeki. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Alebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Idalele House of Representatives kwele Melika selinqume ukuba umongameli Donald Trump lecala lokungethembeki njalo kumele athoniswe. Umlawuli wedalele Senate ongwebandla lamaDemocrats uRepublican Senate Majority Leader Mitch McConnell usole kakhulu isinqumo esenziwe lidalele amarepresentatives lokufuna ukuthonisa umongameli Trump. UZulu uzadlala iKhisimusi ephakathi kobunzima obukhulu ngeviki ezayo okubangelwe ukuchabalala komnotho lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukufeza inhlelo zentuthuko azithembisa uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi ubunzima lobu buveza sobala kwehluleka kwebandla leZANU PF. Ngomnyaka ka-2008 eZimbabwe lehlelwa ibunzima obufanayo umanyano weSADC wasukhetha owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki ukuthi abe ngumlamlankunzi phakathi kweZANU PF leMDC. Amabandla omabili agcina evuma ukubumba uhulumende wenkazatho. Umbeki uphenduke njalo eZimbabwe kuliviki wahlangana loMnangagwa uChamisa kanye lenkokheli yamabandla amancane. Kunakakelwa ukuthi uMbeki uzama kuletha umnumzana Chamisa loMnangagwa ndawonye ukuthi bakhulumisane. Umbuzo omkhulu ngothi kambe ababili laba bangagcina bebumbe uhulumende womanyano na. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele lunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule endawonye lomgcini sihlalo MDC inkosazana Thabita Khumalo yena othi kulusizi kakhulu ukuthi iKhisimusi iza uZulu ephakathi kobunzima.
Ukuthi kule ndaba okuthiwa iKhisimusi okuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi kakula onto ezasenza sithabe ngoba sivele lokudla kwangkhona vele kasisakudla. So lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje ona la sedlulile lapha esidla inqeqo zomlungu.
Baba uGawule kuthiwa akula Khisimusi lonyaka.
Hayi, ngiyamuzwa udadewethu, hayi kuliqiniso lelo nto ngamele ukuthi hayi iKhisimusi eyalonyaka ihlangane lesikhathi esinzima, isikhathi esibhekane laso lesi sikhathi esilobunzima silomangalisayo obulomumo wemali yethu engenelisiyo ukuthenga okwenelisa izimuli. Ngokunjalo ukudla kukhona sibili kodwa imali zokuthenga kazikho ebantwini. Imali kayikho sibili ngoba imali leyo khona incinyane ayenelisi ukuthi ikhangele izimuli. Njengoba siphuma nje emumeni lalowo owama-austerity measures aminister we-finance, sikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kusiya phambili.
Kambe kukhona yini ukukhazimula okukhanyayo phambili Makhumalo?
Angazi ukuthi inkazimulo le ebona ngomhlonitshwa wami uGawule yiphi ngoba akakuthi kuphathisi nxa sizathi thina umntwana ubuye endlini sithi baba Gawule sengifile indlala abe sithi kuye bopha ithumbu ngoba phambi kwakusasa inyanga leyiphela izinto zabe sezicocekile. So okutsho ukuthi angalibopha lelo thumbu okwenyanga yenaleyo ekhona esisele ukuthi sikhuphuke asoze awungeni umnyaka omtsha uyabe sefile ngoba kakula muntu obophela ithumbu indlala. inyanga yonke. Sina ebese kukhangile njengabantwana baseZimbabwe ngokuthi kube lokuyekethikisa okuthize kodwa akakuthinti lutho. So esikubona namhla yikho sizabona kona umnyanga ethu siyangena kuwo. Njalo manje lozayo sabe sesifihla lukhuphu asikakhali inkona sizakala. And ungakhangela futhi emkhathini impandle lapha kome kuthe cha.
Vabugawule ngaloya mnyaka kwangenela isadaki kudaba lweZimbabwe yakhethu babu Thabo Mbeki waba ngumlamlankunzi kwahlalwa phansi kwakhulunyiswana kwabunjwa uhulumende wenkazatho. Isibone njalo ubabu Mbeki ephenduka eZimbabwe kuliviki. Kambe singaba sesibuyela yini kuloya mnyaka ku-2009 lapho esagcina sisiba lohulumende wobambano khona?
Inanzelela ukuthi umumo esesikiyo kathesi ngokuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni, sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe. Ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelele ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho sike sakwenza izolo, sike sibe sikhulumende omanyana lokona kuze kubunje uhulumende omanyana. Kodwa kathesi angitsho ukuthi kulungiselele ukuthi kubunje uhulumende omanyana, ngithi ubukhokheli yomele buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe bengalihlangathi. Ubukhokheli wobuqakathekile ukuthi bukhangele khonokho xa bethe bahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni, bakhethe ukuthi bafake abantu phambili. Ngoba mina ngithi abantu kuqala, abantu yibo abaqakathekileyo, ngoba kambe shiwo abantu nxa bengafa abantu bangasala bebusa izihlahla yini, abantu bangasala bebusa inyoni yini. Kwalwelwa inhlalakahle, akuzange kulwelwe ukuhlupheka, abantu balwela inhlalakahle. Kodwa ngiyabona kungamele ukuthi sihambile njengelizwe safika kwelinye ibanga lapho kulezinto ezaphambaniseka khona. Abanye abantu abangaphandle basizonda ngendaba yomhlaba yokuthatha umhlaba lokhwana okwathatha umhlaba. Abantu labo umhlaba kade sihlezi kiwo lowo, kade ungasiwo wethu. Salela umhlabathi unkomo wathi yona umhlaba asiwuphakulela neni. Yikho okuqakathekileyo khonokho kwasiphambanisela izinto. Abantu labo abangaphandle basebengenela labo, yikho sabona kungena ama-sanctions, kungena zonke izinto ezinjengalezo. Kodwa asikhulumisaneni phela nxa bekhona abasincedisayo abangaphandle nakhona okufuna ukwenziwa ngubaba uMbeki. Siyakwamukela kakhulu ngendlela ngezandla zonke, ngoba kade ochamisa kade belokhu bejonsa befale ukuthi babe khona kungxenye leyi yokukhulumisana lokhu.
Honorable Khumalo, uyeza yini uhulumende wobumbano?
Thina njengebandla le-MDC Alliance egoqela ngubaba uPresident u-Advocate Nelson Chamisa, uMbeki lodwa uwile lo nguye uMbeki futhi ka-2008 lapho esabulawela khona abantu izanu yachaya amashoti sifu lamalongisive equma abantu izandla lenyawo. Kuthe sokunjalo sahamba kukhetho bantshontsha, bathe sebentshontshile babe sithi no uMbeki kabuya asikhombisa umlobi. Qiniso sibihle kwabuya sayenza kwakuthiwa yi-global political agreement, kwakuyindlela ukuthi sifeze ukuthi silungise inhlalakahle kaZulu yaseZimbabwe. Akulamgoqo owodwa owalandelwayo, izanu obabugawula abakenzayo bathola isikhathi ukuthi bake baphefumule belungiselele ukhetho luka-2011. So thina esikushoyo ukuthi kule migoqo okumele siyintshenge ama-electoral reforms, kanti amabutho wona umsebenzi wabo ngowani? Ngokudubula abantu yini kumbe ngokuthi bagcine izalwane zaseZimbabwe? Njalo umnotho lo ukuthi siwulungise siwulungisa njani? Njalo kukhetho lapha kwantshontshwa.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umgcinihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Abenhlanganiso yabadokotela abasanda phutsha izifundo ama-junior doctors ebunjwe ngeviki edluleyo e-Progressive Doctors Association of Zimbabwe bathi khona bezabhalisa ngokusemthethweni inhlanganiso yabo. Abomanyano wenhlanganiso ezisebenze e-ZCTU bebevele sebethe nxa bengabhalisanga kuzaba nzima ukuthi bakhulumisane lomqatshi ikakhulu edabeni lweholo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhokheli wenhlanganiso yabodokotela ePDZA uDr. Benson Dandira uthi lanxa inhlanganiso yakhe ingakabhalisi ngokusemthethweni bagijimisa khona manje ukuze banelise ukuxoxisana nomqhatshi.
We haven't yet engaged the government
Asikaqali ukukhulumisana lohulumende ngoba besisalungisa indaba zokuyabhalisa inhlanganiso yethu. Ngemva kokuba sesibhalisile ngokusemthethweni kulapho esizokhulumisana lohulumende. Kodwa uhulumende uzimisele ukusebenzisana layiloba yiphi inhlanganiso ekhona ngaleso sikhathi.
So from government side they just say they are willing to work with you.
Unobhala wenhlanganiso yomanyano wesebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, upha umbono wakhe ngale inhlanganiso.
Inhlanganiso ke le eyabodokotela ke ekhona, balayo imvumo emthethweni ukuthi odokotela bebumbeke iqembu labo. Okuzaba nzima kuzaba ke zinzuzo zaleli inhlanganiso ukuthi bazasebenza njani phela ngokuthi ukuze bekwanise kungena collective bargaining so befanele kube ngayi organization ke esingathi isemthethweni.
Umoyo uthi inhlanganiso uhulumende angaxoxisana layo eyaziwayo ukuthi ngiyabodokotela ngeyeZimbabwe Hospital Doctors Association. Lanxa esithi akasafuni uxoxisa labantu asebaxotshwa umsebenzi. Umkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Thapiwa Mungofa, uthi ukubunjwa kwenhlanganiso ye-PDZA liqhinga likahulumende ubaxekanisa nje kuphela.
We noted that the government then decided to fund.
Sinanzelele ukuthi uhulumende wakubona kufanele athele imali kubodokotela abalutshwani bona abatholiswe abakutholisiweyo ukuthi babumbe inhlanganiso. Lokhu akuzange kube yinto eyemukelekayo kubodokotela abaningi. Bazenzela into yabo belihlekana. Lokhu sikubona njengemizamo yokusehlukanisa njengabodokotela.
They are trying to use that to paint, of course, a different picture of the situation.
UDr. Mungofa uthi kodwa leli qhinga alisoze laletha inguquko kulokho abakhala ngakho. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungakwa uthi kulesandla sikahulumende ebunjweni kwenhlanganiso ye-PDZA.
Ukubona kwami mina awukaze kube lenhlanganiso ezinje eZimbabwe ikakhulu kubodokotela. Lakho uhulumende ngeke aphongukhangela ethi ku-right. Liqinise ukuthi uhulumende kungamethusa khonokho. Asonto elula ukuthi emukele. Lakho njalo kumele sinanzelele ukuthi odokotela bonke abaseZimbabwe baziwa nge-database. Ngoba ingumsebenzi oshota abantu abawufundeleyo. Kutsho ukuthi khona uhulumende engakuthola uhlakaniphile ukwenza njalo. Esenzelani odokotela namhla bonke bengathi kabaye emsebenzini. Izibhedlela zonke ziyavala.
Sekwedlule inyanga ezintathu odokotela abasanda kuphutsha izifundo bekhala le umsebenzi, bekhala ngokusilela kwempahla yokusebenzisa ezibhedlela kanye leholo elinganeli indleko zokuya emsebenzini. Abenhlanganiso yezada bathi sebekhona asebabuyela emsebenzini ngemva kokungenela kwabohlangothi olubona ngezempilakahle lwe-Higher Life, lona oluyingxenye yenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet. Abe-Higher Life babikwa bezohlawulela indleko zeholo labodokotela okwenyanga eziyisithupha kuphela, okuyikho abangabuyelanga emsebenzini abangavumelani lakho besithi bafuna uhulumende adinge indlela zokuzilungisisa inkinga abakhala ngazo ukuze ziphele kokuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kati asavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga edalele the House of Representatives elangapha kwelemelika avote avumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho we-impeachment. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele uyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, lingakhohlwa ukusitinta ngo-6 ekuseni kumbe mtambama njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.